kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 13 zibandlela 2023 ngokeyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
I report leyananqa ibuya izekhi ithi kithi njengephaliyamende lelizwe lonke. Sicela likhangela ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something. Ibisisitsho njalo ukuthi ku province enje kulabantu abangaka.
Ikomitie yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabe Commissioni eZEC ole preliminary limitation report. Ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe.
Kodwa ke singakukhangelelanga ukuthi umuntu amise umsebenzi ongalandelwanga izindlela lezinqumo eziqondileyo ngenxa yokuthi mhlawumbe kuvikelwa abanye abathile.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ukumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho, uDokotela Edwin Spanda Mzingwane. Kuhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo weStudio 7. Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabe Commissioni eZimbabwe Electoral Commission ole delimitation report. Ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe, ngakho ke ithi kumele lwenziwe kakutsha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe lidalela ePhalamende namhlanje, ikomiti le ithi kakuzange kulandelwe isisekelo sombuso ikakhulu ekusetshenziseni kwenani labantu ababhalisa ukuvota lenani labantu baseZimbabwe. Iparlamente ithi bekumele kusetshenziswe ugwalo lwenani labantu abaseZimbabwe olwe-census lona olungazange lusetshenziswe ngesikhathi iZEC ikhipha imingcele. Obeke ukomiti leyi umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa kabanzi ngalumbiko wabo.
Iripoti leyananqa ibuya izekhi ithi kithi njengephaliyamende lelizwe lonke. Sicela likhangela ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something. Ibisisitsho njalo ukuthi ku province enje kulabantu abangaka. Kodwa ikomiti kayizange ke ithole ithuba lokuthi icubungule ukuthi gambe lawa mafigures akhulunywa ngawo aphuma ngapi. Nxa kulethwa i-draft report ye delimitation, kuqakathekile ukuthi izekhi ibuye le voters roll eyiyo etshengisa kahle kahle ukuthi abantu abayibo ababa register ukuvota ku-constituency la nge-constituency bangayo.
Uqhubeke sithi okukhitshwe yilolu gwalo ngakulani lokwamabandla ezombusazwe.
Ama-recommendations aphume ku-report leyana ngama recommendations aphume ngokuvumelana ephakathina kwamalunga committee ad hoc. Ngakho ke wona lawo hayi sizakhuluma ngawo njalo sizawaphinda. Kuyini esasikuzwisisa njengamalunga ead hoc committee kulawo ma recommendations?
Obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bathemba ukuba abakhalaza ngakho kulungisiswe.
Yesi sisalandela iprocess njengoba ifakwe emthethweni ukuthi ngawo sizabona impumela yePhalamende ukuthi kuyaphuma njani. Then ife sizabona ukuthi hayi i-next course of action.
Ingcitshi wezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kumele kube lokuzwisisana phakathi kweZEC labamabandla ezombusazwe.
Political science emasikhangela indaba zokuvota lokungena embusweni. Sikhangela kakhulu ukuthi ngubani olamandla okudetermine ukuthi mbani ovotayo mbani ovotile. Ama-issues abawarezayo mina nje i-political science ngiyazwisisa ngoba nithe ngikhangela ama-results e-delimitation report kutshengisa ukuthi izekhi kade create ama-constituencies kuma areas angani ali izamkivi apha yini.
Ikomiti ezahlolisa ugwalo lolu olujulileyo inekhokhelwa ngumnumzana Pupiraito Kwarepi obona ngokwenzakala kubandla leZANU-PF edayele eParliamente. Ugwalo lolu luveza ukuba kuzaqhubekela phambili kulezigaba ezedlula amakhulu amabili 210 constituencies. Ezinye izigaba zibanjaniswe lezinye ngenxena neliphansi labavoti ukuthi njalo wengweze ezinye okulabantu abanengi ababhalise ukuvota. Lolu gwalo lwe-preliminary delimitation report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesilezigaba loba ama-constituency angamashumi amathathu njalo izigaba ezinjenge Warren Park laseKambuzuma kazisekho. Isigaba seHarare silezinye ezintsha ezigoqela eseHunyani, Churu, Budiriro North neSouth, kube sokusiba laseEpworth North neSouth. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ukumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Sibanda Mzingwane. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwakhe luphakathi kokulungiselela uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kuleli dolobho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube walile ukuchaza imbangela yokumisa uSibanda umsebenzi ethi uzakhuluma ngemva kophenyo lwekomiti ezahlolisisa ukumiswa kwakhe.
Disciplinary policies, the issues of staff matter are not for discussion in public by anyone.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi uma kulandelwe izinqumo zokumiswa umsebenzi kulungile angabi ludlawo lokonakalayo edolobheni.
Kodwa ke singakukhangelanga ukuthi umuntu amise umsebenzi kungalandelwanga izindlela lezinqumo eziqondileyo ngenxa yokuthi mhlawumbe kuvikelwa abanye abathile. Indaba le yokumiswa kukadirector weHealth nxa kuyikuthi kulandelwe izinqumo njalo nxa kuyikuthi umsebenzi wehluleka siyinhlanganiso ke siza kwemukela khona. Kodwa ke sikukhuthazayo ukuthi kulandelwe zonke izinqumo njalo kulandelwe zonke izindlela okumele umuntu nxa emiswa zilandelwe, kungazi kwathiwa abe sesiba yilo ke udlawu oluzama ukuvikela okubo ngabe kusenzakala edolobheni lakoBulawayo kunokuthi kulungisiswe lokho ngabe kusonakala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba amalungelo oluntu ezisebenzi engephulwa mahlayana lidolobho elehluleka ukulondo loza idolobho.
Izisebenzi zonke kumele ziphathwe ngendlela efanele ukungakhathalekile ukuthi umuntu yini. Ngakho ke kuyabe kufanele ukuthi i-council noma ngubani umuntu nxa emiswa umsebenzi amiswe ngendlela yomthetho, akhuzwe ngendlela yomthetho nxa kukhona okubi akwenzileyo. Silethemba ukuthi i-council izalandela yonke imthetho, ihloniphe amalungelo wonke afanele awahloniphe awezisebenzi zayo.
Ukumiswa umsebenzi kaDube kuchiye iningi likhakhamele ngoba bebekhanyelele ukuba aphuthe uhlelo lwakhe lokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni nileli esalinde ukuthola usekelo olwe Joint Operation Command ngoba sekulendawo iCouncil ehluleka ukuzifinyelela kubikwa sesisezandleni zabathile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje namhla iCouncil yakoBulawayo yabele abaswelayo izipho zokudla lempahla ehlukeneyo ngaphandle kohlelo lukaMeya waleli dolobho. Ngaphansi kohlelo lwakameya waleli dolobho olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekuyinjabulo enkulu lamhlanje koBulawayo, izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo betholiswa izipho zokudla lempahla e-Small City Hall. Ekhuluma ngemva kokwabela lezi zipho, uMeya wakoBulawayo uCouncilor Solomon Mguni ubonye kakhulu amankampani abelule izandla besipha izipho zemali ukudla lempahla.
Sithole imali engange 2.8 million zimbabwean dollars imali asikhayele bese kusithi uma US dollars sithole 4,000 kusiya khona. Ababe apply singathi ama beneficiaries ade edinga uncedo afika 8,000 sebele sikuthi sincede abangu 1300 singathi lezo izakhamizi ezihluphekileyo kathi imizi engu 13 yele imizi singathi ama-children's home, old people's home, nabanye abanjalo njalo ama-institutions, ama-charity institutions.
Ilunga lekomiti ebona ngeBulawayo City Council Mayor's Christmas Cheer Fund, unkosikazi Lois Mguni Madlala, uthe langqase kunzima ngomnyaka odluleyo kodwa amankampani akobulawayo azamile.
Okuningi kathesi into ehluphayo akulamali elizweni lethu. Isifiso sikhona, abaningi baphile khonokho abalakho, bacephulile banika khonokho abalakho ukuthi siniyese kwabanye lapho abangelalo.
Unkosazana Giriabile Nare oyamukele impahla emele intembeni Old People's Home ubonye kakhulu esithi uzanceda amakhehla lezalukazi abazigcinileyo.
Hayi, thina njengentembeni lama inmates ethu siyabonga kakhulu ngesipho lesi esisitholileyo. Truly it will make a difference. Sizabanika okhulu, sizabatshela ukuthi sivele ngaphi. Hayi, ngikawumanene sile 60, ogogo bangu-32, okhulu bangu-28.
Major Dominican Nkomo webandla leSalvation Army laye uveze injabulo enkulu ngesipho abasitholileyo.
Silesibonga sikhulu kakhulu kuMayor. Njalo iminyaka yonke vele basenzela izinto ezifanana nalezi. Ngakho ke siyabonga. Sengathi inkosi ingagcina abakhokheli bethu izikhathi zonke ukuze baqhubekele phambili bekhumbula laba abaswelayo ngale ndlela. Thina njengemizi egcina bona abangu-34 abakhona manje Ralston, omama labo baba behlangene.
Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amazwi alandelayo aveza umbono kahulumende weleMelika.
Umanyano weRussia ongomunye wamalunga angangela kuguqulwa awumkhandlu wezokuphepha omanyano wamazwe omhlaba, iUnited Nations Security Council, wephula izinqumo zomkhandlu lo okusobala ngokuthenga izikhali elizweni leDemocratic People's Republic of Korea kumbe iDPRK kanye lakwele Iran empini yodlakela eqhutshwa ngeleRussia kwele Ukraine. Inxusa leMelika kumanyano wamazwe omhlaba, iUnited Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthe lokhu kulihlazo. EleMelika liyaqiniseka ukubana iDPRK isanda kuhambisa izikhali zakuqala kwenkampani yezimeleyo eyakwele Russia ethiwa yiWagner, eyiyona eyahlawulela lezo zikhali njalo eyiyo elenkulungwane zamabutho athunyelwa kwele Ukraine, kutsho unkosikazi Thomas Greenfield kumbiko wakhe. Ngenyanga kaLwezi, iDPRK ihambise ama-rocket lemicibisholo, ama-missile kwele Russia ukuba lezi zikhali ziyesetshenziswa yinkampani ye-Wagner. Ngenye ingxenye, kungenxa yezigwebo zezomnotho kanye lokwenqabela ukuthengiswa kwempahla ephuma kwele Russia ngaphandle kwelizwe osokubangela ukuthi inkampani ye-Wagner izule emhlabeni jikelele idinga abangayithengisela izikhali ukuthi isekele impilo le-Ukraine. Ngokuhlolisisa kwethu, izikhali ezathengiselwa inkampani ye-Wagner kazisoze zilethe mehluko omkhulu kusisindo sempilo le-Ukraine, kwengeza unkosikazi Thomas Greenfield. Kodwa siyakhathazeka ngoba i-DPRK ihlela ukuthengisela ezinye njalo izikhali kunkampani ye-Wagner. Sokule minyaka ethize uhulumende wele-Russia Mayor esebenzisa inkampani ye-Wagner ukusekela izihlelo zakhe ezilengozi kanye lemigomo yamanye amazwe aqeda uzinzo lapho ezama ukubonakala emazweni e-Middle East kuzwekazi le-Africa kanye lakwele-Ukraine. Ukuthenga izikhali kwele-DPRK ezokuyasetshenziswa ekubhidlizeni ele-Ukraine inkampani ye-Wagner sokwengeze ukungahlaliseki esiqintini somhlubulo we-Korea ngokupha i-Pyongyang imali engasetshenziswa ekuqhubekeleni phambili ilolonga njalo ithuthukisa ukubumba izikhali zombhubhiso kanye lenhlelo zama-missile. Ukudluliselwa kwezikhali lezi kwenzakala ngesikhathi lapho e-Pyongyang engeze inhlelo zokuvula imicibisholo ama-missile amaningi okwamagama njalo angakaze abonwe ngomnyaka ka-2022. Enye ngayinye yalama missile eseyephule izinqumo ezimbalwa ezomkhandlu wokuphepha i-Security Council okuzamela ukuthi le-DPRK liziphendulele kulumkhandlu. Ngaphandle kokuvikela i-DPRK ezenzweni ezingekho emthethweni, ele-Russia lalo liphatheka kuzenzo zalelo lizwe ezingekho emthethweni njalo ezisongela inhlalakahle yamanye amazwe, kuqhubeka unkosikazi Thomas Greenfield. Ele-Russia lalo selibambisana lalezi zenzo. Ele-Melika lizavusa lolu daba kumhlangano ezayo eyomkhandlu wezokuphepha eyomanyane wamazwe i-United Nations Security Council. Ele-Russia kuzamela liziphendulele ngokuthenga kwalo izikhali kwele-DPRK lakwele-Iran okungekho emthethweni ukuqhubekisa impi yalo lele-Ukraine.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende wele-Melika. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo. Lona ke liphethe isingle yalo entsha. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Isihloko salingoma sithi iGene Nebechu. Umthokozisi Dube ngumholi weqembu.
Sanibonani, sanibonani. Sizwe sakithi, sizwe sinyama, ngizalwa eCholocho endaweni yakwaNgqoma. Kanti ngokuhlala ngihlala eCosmos City eGoli ukuzama impilo. Umculo ngiqale ngo 2021 ngakhipha i-album usizwe sakumthwakazi, ngabuya last year inyamazane ezacile ngezi 24 zika December ngathi ayi ithi ngenzele abathandi bomculo isingle track osihloko iGene Nebechu.
Imvunulo yakondo sina singamaphinga siyakhoza emvunulo yakondo sina singamaphinga siyakhoza emvunulo yakondo.
Nxa lisithi iGene neBhethu kulingoma likhuluma ngani kahle kahle?
Inhloso yokuthi ngithi iGene neBhethu lapha bengikhuza okanye bengakha abafowethu ngoba ngiyabona isizwe sethu isintu siloko esihamba siyaphela kanti kuqala imvunulo ibinendlela yokuthi imvunulo igqokwa kanjani. Manje uyathola umuntu egqoka ibheshu, uthole egqoke nebhulukwe, uyabona okanye egqoka isudu. So into yakhona igcine ingasabukeki kahle, uthole sesikhulunywa kabi. So nje nami bekuyindlela engakha ngayo.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Itholakala kuWhatsApp. Ngokuyifonela ungayifonela ku 062 37 45 636. Ngiyayiphinda 062 37 45 636. Umkhando ozikhandayo akuvalwa. Iqembu lami eliselisha ngane zakwethu, ngicela isapoti, ngicela ukukhuliswa yini. Akekho umuntu oyongikhulisa ngaphandle kwenu. Mangabe kukuthi kuyakuthokozisa lokho engikwenzayo, ngiyacela ningisupport ngane zakwethu. Isponsor ngiyacela mpela masingabe sikhona.
Untandokazi gatheni le phansi kombamba umzilo bomvo ngithi ngiyabonga kubo bonke noma ngasanibalanga nonke bafowethu isikhathi isona esisinane kakhulu we DJ kanti wasowenze njani laphana mngani wami ngiyishutela nje ngithi ngiyishutela ma ngithi qhamthuthu ngelokhu njalo engiyenzisayo ngiyadlula-ke lapho we mpongo angashongo phela mngani wami ukuthi oyeke umculo wobuya ndoda amancoko angiyidlalela nje mfanami ake sihlebe ake sihlebe asihlebe mfanami ungezwa muntu usho uthi nawe uwumfanekiso kajesu hayi kusho uthi umuvi ngangampela kunkulunkulu ngithi ndlulisa ukubonga kubo bonke abantu abangisabotayo ebusuku nemini bethi siyovala ofakho awuthi mbongu nje bona uthi cofa cofa lapho kuyena siyabadingela labo abakhuluma kakhulu abathi kwanje bomva yithi ingoma umbuzo wami uthi kanti ubani umele ebhala ingoma uinjiniya noma umculi ngiyanishiya kanjalo
Sase sakhumbula ekhaya amadoda aphuma etsholotsho becula beseGoli bazibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo lengoma zabo ezimnandi okwamagama. Sesigqiba namhlanje uhlelo lwethu ngohulumende weZimbabwe obelomkhosi wokunanza ilanga labakhubazekileyo emaboleni ezansi emaNdebeleni lapho ezama ukulimukisa uZulu ngamalungelo abakhubazekileyo. Sizona okugcweleyo kuntatheli izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu.
abantu abakhubazekileyo basezansi emandebeleni bajabule okumangalisayo ngokuba lomcimbi wokunanza ilanga labo obekumele linanzwe kunyanga edluleyo kampalakazi. Emele usenator Ishmael Joe omela abakhubazekileyo ezansi emandebeleni unkosikazi uNdiya Ngwenya uchaze ukuba abakhubazekileyo kumele baphiwe amathuba afana labangakhubazekanga.
Sikhanyelele ukuthi khona bahanjiswe ezikolo ngeminyaka eyo elungeleyo ukuthi behambe esikolo sukela ku-ECD beze befika lapha benelisa khona ukuthi lapha oyenelisa ukufika noma ema-university uhulumende ulayo imali yakhona yokuthi ababhadalele.
Umnumzana Chriswell Nyakujka, umqondisi ohlangothi lwezenhlalakahle kaZulu eMathebeleni South olwe-social development, uchaze ukuba imali yabafundi abakhubazekileyo ikhona ngaphansi kohlelo lwe-disability fund. Umfundisi Whiteman Moyo omela abalobala uthi kuhle ukuqakathekiswa kwamalungelo abakhubazekileyo.
Lwalamhlanje ngolokuqala ukuthi abantu abakhubazekileyo bazizwe bezigqaja kakhulu, bazizwe besempilweni, njalo lolu suku beqakathekile ukuthi alubalungaphindwaphindwa njalo ngokuthi sizizwe sibili siphakathi komphakathi. Umuntu wonke okhubazekileyo uzizwile ukuthi laye uyaphila.
Okhubazekileyo engumculi eKhezi umnumzana Bheki Impilo Sibanda yena ukhala ngokuthi kabatholi sizo lwemali lokubancedisa kunhlelo zabo zokuzithuthukisa.
Khulukhulu mina engakutsho njengathi abantu abatsha sinezinto esebezifisa ukuzenza kodwa ngokuswela mephe engxenye lokuswela kuncediswa kube sekufa nzima. Ngoba ngikhuluma kunjeninjenje leqembu endicreatileyo elethokozani Super Sound ngilabantu abatsha ngilabantu abakhubazekileyo, but ngokuswela i-PM system yokuthi sisebenze kusuka kube nzima.
Ukhansela ka-Ward 10 emaphisa umnumzana Thabisa Moyo uthi kuhle ukuqakathekisa amalungelo abakhubazekileyo.
Kutshengisa ukuthi lathi esingakhubazekanga kuyabe kukuhle kakhulu ukuthi sihlale sibambene ngobana bayingxenye emuli njalo kuzahlala kunjalo. Lathi futhi kungenzeka ngelinye langa sivuke sikhubazekile kodwa-ke kumele samukelane.
Unkosikazi Bonyi Fuyane olomna wakhe okhubazekileyo ngomunye wabakade bekhona emcimbini.
Qakatheke kakhulu ebantwini abakhubazekileyo ngokuthi labo bananzwe bafanele labanye abantu abafana lathi bangajiywa ngaphandle kuzo zonke izikhathi.
Lanxa ilanga labakhubazekileyo linanzwa emaboleni eKhezi emkhosini oqoqwe lugatsha lwe-public service labour and social welfare lalimele linanzwe ngenyanga edluleyo kampalakazi mhlaka 3. Ngomnyaka odluleyo ka-2022 leli langa ele-International Day of Persons with Disabilities belinanzwa phansi kwendikimba ethi Transformative Solutions to Inclusion Development, the Role of Innovation on Fueling an Accessible and Equitable World. Ngimele iStudio 7 isemaboleni eKhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhla sikhangela udaba lokwala kwamalunga edale lePhalamende ukwamukela ugwalo olwahlukanisa imingcele yokuvota olwePreliminary Delimitation Report olulotshwe ngabeZEC. Singekehlukani sihloko sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabekomishini eyeZEC olwePreliminary Delimitation Report ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ngokumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Svanda Msingwane. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besileqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo abaphuma eCholocho. Sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa ngo-7:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.